Uhulumende uthi uzaqhubeka encedisa amankampani ngemali yakwamanye amazwe evela ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank ukwenzela ukuthi enelise ukwenza impahla edingakalayo ukusetshenziswa emafekithali, ama-raw materials. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezamafekithali umnumzana Mangaliso Ndlovu emhlanganweni asanda ukuqhuba labo somabhizimusi, lapho agcizelele ukuthi kabasoze babanje ngamandla ukuthi behlise intengo yempahla lanxa kufanele bezinuke amakhwapha njengoba abanye babo beyikhuphula mahlayana. Umnumzana Ndlovu uthi kusobala ukuthi iningi kalenelisi ukuthenga impahla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu, okugcizelelwe ngumnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kwezinye indawo zitholakala ngayo le imali esibiza sithi i-foreign currency. Lapha kwezinye indawo ezitholakala khona ziyabe zibiza intengo ephezulu, ubaforce ukuthi uthenge enye igrocery ongayifuniyo ukuze uthole i-basic leyo oyifunayo. Sokusiba nzima njengoba usazi ukuthi kuleli lizwe sisebenzisa i-multi-currency, ukuthi ngingabonakala ngibhadala isikwelede sami nge-US mme ngipula kumbe ubhuru wami efuna ukuya woda e-South Africa, sokumele ngiboshwe ukuthi ngimusiphathelela. Ngizabonakala ngitshintsha imali kumbe ukubhadala ngomunye umuntu, sokulicala osokusiba nzima ukuthi kanti manje sisasebenzisa lani i-multi-currency yethu. Kumbe kuthiwe xa ufuna i-drink one pikasboma, ngizabantwana abangu-4 sokumele ngithenge i-drink eyodwa ngibuyele ka-4 ukuze abantu bakwane. So ngezinye indlela sina njengezakhamizi sibona ukuthi akungabi notshintsho olukhona, kodwa hhayi ama-fuel silima ubhodabhoda edolobheni lakobulawayo sokunomehluko. Into endakade sizibona lekazisekho yiyo into esibe notshintsho eyenzakaleyo, amfuel sitholakala sibili emagalashini amaningi.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi omela ibulilima West edalele ephalamende engowebandla lezanu PF uthi okuphuma emhlanganweni yokuhlela uluhlu lwendleko zikahulumende olwe-budget kungaphathisa ukuthi impilo yabantu ibe ngcono ngomnyaka ozayo.
Umuntu obesukuma ubekhuluma ngokwehliswa kwendlela esispenda ngayo imali, especially singuhulumende, njalo sibe le ndlela yokwenza imisebenzi eletha inzuzo enjengemisebenzi lempahla ezilingiswa kuleli, ukwenzela ukuthi utholakale leyana imali esihluphayo kulezi nsuku okuthiwa yi-foreign currency. Abantu bebebebambene bekhuluma kungelani lokuthi uvela kuliphi ibandla, bebekhuluma izinto ezilungele ilizwe leZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumeli weMakhokhoba edalele ephalamende umnumzana James Sithole oyebandlale MDC.
Iminyaka edlulileyo bekungani kulokuyeketisa, ama-ministries abengani alokukhangelela ke phansi komsebenzi lo owephalamende. Kusitsho ukuthi iphalamende umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi ama-ministries akahulumende asebenza njani, ikakhulu indlela abasebenzisa ngayo imali ababeyitholile beyinikiwe ukuthi bayisebenzisa ngendlela inokusemthethweni. Njalo ngiyathemba ukuthi labo-ke amaminista nxa kade bekuthatha lula umsebenzi wephalamende, hayi kahle simbone ngani lapho sokuzenza ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela elokunanzelela-ke kakhulu ngoba bekwazi ukuthi kulabantu abakhangeleyo.
Usomabhizimusi ophatheke emhlanganweni lomnumzana Mangaliso Ndlovu, umnumzana Busisa Moyo, ubikwa igcizelele ukuthi lanxa uhulumende efuna ukuthi osomabhizimusi bakhiqize impahla ezidingakalayo ukusetshenziswa emafekithali, ama-raw materials, badinga imali yakwamanye amazwe ukuze bekwenze lokhu. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kucheva ngalolu daba.
Kumele uqale wenze i-research ungakafaki imali, kodwa kumele i-RBZ ihle itshele abantu ukuthi yikho esikutholileyo sizafaka imali kuma-factory lawa nalawa nalawa ngenxa yezizathu ezithile. Basitshele ukuthi ungane befake imali kuprogram kumbe kutekisi ayefake imali. Kunganceda ukuthi uhulumente ayithole imali ngoba uyabe esenza i-research eyokuthi abekwazi ukuthi ufunakala imali engakanani ukuthi ama-factory lawa avuseleke.
Osomabhizimusi bagcizelela ukuthi ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kungaqedwa yikuthi benelise ukuzenzela impahla zama-raw materials elizweni, kodwa lakho kufuna uxhaso ngemali efanayo.